Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 6 kumfumfu 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili
ufanele kwenzwe kube ukuthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuphelele kukhiphela amabizo ngaze kubhanwa abantu akubotshwa muntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liyakulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi yemaNdebeleni kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke ezivikela ngazo zonke indlela ezigoqela ukuqhelelana kanye lokugqoka amamaski. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uveze ukuthi idale lekhabhinethi lithethe isinqumo sokuvumela indawo ezithengisa utshwala amabha ukuthi avulwe asebenze. Kodwa uthe kumele avumele kuphela abantu abahlatshwe amajekiseni e-coronavirus womabili. Uthe lomkhuhlane ususehla ezikolo nanku inani lababanjwe belawo endaweni zokufundela lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya ku-815. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, igciwane le-corona selehlile ukumemetheka kwalo, kanti njalo labagulayo kumba abadlula emhlabeni ngenxa yalo sekwehle kakhulu nxa uqathanisa la ngoJuni ngontulikazi lonyaka nje. Lapho bekusifa khona abantu abaningi limementheka ngendlela enkulu kakhulu. Akutsho kodwa ukuthi ingozi sisukile, ingozi sesekhona. Kodwa ke lokho isinqumo sokuthi kuqhubeke kungu-level 2, hayi, akufanelanga kuqhubeke kungu-level 2. Kufanele kwenzwe kube buthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana ukuze bakwazi ukusebenzela abantwana ngendlela efaneleyo. Kanti ke njalo amalungelo avinjelwe ngo-level 2 aqhakathekile ukuthi abuyisele ukusebenza kwawo. Ayilungelo lezepolitiki ezokuthi abantu bahlangane bebanengi amarali dakho konke lokuyana bakwazi ukukampeina ukhetho lube khona, ama-by-election abe khona, abantu abafuna ukubamba ama-campaign rallies bakwazi bakhululeke. Kasibuyeleni khona laphana, u-level 2 kasadingakali vele.
Kungayekethiswa kakhulu akusoze kubangele ukuthi lo mkhuhlane umemetheke ngamandla njalo na?
Isimo sokumemetheka kwegciwane sitho ukuthi akusafanelanga sihlale ku level 2. Kufanele sisuke lapho kwenziwe kube lula empilweni yabantu. Okunenge nje sekuyikuvimbela abantu. Yebo kambe ingozi yegciwane le corona isesekhona, kusafanele ukuthi abantu bananzelele benze konke kufanele ukuthi bazivikele. Kodwa ke akufanelanga impilo ime ku level 2 kuze kube phakathi naphakade. Ikakhulu ngoba uma kwayo ku level 2 kusho ukuthi amalungelo abantu amanengi kade ukutholakala ilungelo nje lokuthi abantu baphile ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kakusukwe ku level 2 kwenzwe buthakathaka. Abantu ngendlela abafundiswe ngakhona nxa babefundiswe ngendlela efaneleyo kuqhutshekwa lokho kuhlatshwa kulabo abafuna ukuhlatshwa. Kusenzwa zonke izinto indlela ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke. Abantu bayavikeleka bengekho ku level 2. Lapho sesikhona manje akusadingakali khona lokho ukuthi kuqhubeke kuqhutshekwe lokho kuvaliwe. Ikakhulu kuvalela amalungelo abantu.
Uhulumende uthi usunganeno lomkhuhlane ezikolo. Kuyini ongakuxwayisa ukuze wenqatshelwe kokuphela lomkhuhlane endaweni zokufundela?
Ingozi ebantwaneni ngavimbeleka kakhulu nxa ngabe uhulumende engenza njengalokho abanye uhulumende emhlabeni besenza, ukuthi abone ukuthi konke abakudingayo abantwana bayakuzuza, lababalisi babo, labo bonke abasebenza labafundi, okubalela khona ukuthi kube khona izinto zokusanitize, bakwazi ukugeza izandla, bakwazi ukuba lama mask, bakwazi ukuba la yonke lento liyane ngancedisa ukuthi bavikeleke. Inkinga esilayo ukuthi silo uhulumende ogoqa izandla obukeleyo othi vulani izikolo, izikolo labazali bonani ukuthi abantwana bavikelekile, nagoqa izandla azihlalele nje.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe isolo lethu leyamanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezijiyeneyo zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamachumi phose amahlanu 47. Kunsukwana ezedluleyo ibhanga leli lethu leyamagama njalo abantu abangamachumi amathathu elithi benza imisebenzi yokuntshintsha imali enkundleni zokuthumezelana imali kubomakhalekhukhwini ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutsika uthi abantu laba abasavunyelwa kulezi nkundla. Phakathi kwabantu abachaywe izolo akekho ongusaziwayo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Ye ayi khona kakusethusi ukubona leli bhanga likhipha amabizo kuphelele ukukhiphena amabizo ngaze kubhanwa abantu, akubotshwa umuntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo. Kuke kwaba lesikhathi oke wakhitshwa futhi uluhlu lwabantu abakade bethatha imali yelizwe beyibe-externalizer imali ebehambisa kwamanye amazwe. Kwaphuma uluhlu inkalakatha sibili kodwa kubotshwa ngamuntu. So hayi lapha nje kufana le news ukuthi siyabala kudlule. Angikholwa ke mina ukuthi khona lolu luhlu futhi lungaba luhlu lweqiniso oluyilo olubambe phose bonke abantu abayibo abaphusha imali leyi. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanikazi bemali yona le ngene emabhanga layisibo bantu laba. Laba izigijimi nje ondunywe inkosi abasebenzele singathi ikhati ngabantu abasebenzele amaganswanyana lamantshontsho. Abayibo abanikazi bemali basemahofisini kabayanyiswanga amabizo bakaphumanga ephephandabeni. Lalaba amabizo abaphumileyo khonapha angikholwa-ke ukuthi kukhona ukuzabehlela ukubhane inamba vele kakusoproblem umuntu uyathatha kade ahlafune ayethatha esinye. Angikhole ukuthi yinto sibili esingazikhathaza ngayo.
Labo abangaba besenza imisebenzi efanayo ubona mhlawumbe bengatshiyana lalo mkhuba yini nxa sebebona abanye bechaywa amabizo abo egcikeni beyangiswa emphakathini. Umnotho lawo usima ngenyawo njengoba kuthiwa abantu laba yibo ababulala umnotho ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Kumele sikunanzelele ukuthi lolu luhlu isikhathi oluphume ngaso isikhathi esimangalisayo ngoba kuqondana lapho izano elungiselela into zokuya kukhetho luka-2023. Sebefuna ukuzenza abantu abangani bona balwisana le-corruption, kodwa siyakwazi ukuthi lolu luthuli lwamadube luhubhu lukabhejane intuthu yesithwale ngaphandliyo. Akula lutho esizalubona lapha. Laba yibo abantu abatshintsha imali, angikhole ukuthi bayethuka ngoba njengoba ngaphambilini seke wakhitshwa uluhlu lwabantu abenza lezi zinto, akuzange babotshwe, akuzange kubakhahle bakhahlamezeke noma ngaphi. Okunye kangikholwa-ke mina ukuthi umnotho welizwe uzatshintsha kumbe umkhono womu uzabangcono ngoba okubulala ilizwe kangikholwa mina ukuthi yikhona oko kokutshintsha imali. Okubulala ilizwe yi-corruption ukuthi imali ziyadliwa. Kwake kwadliwa 15 billion kule mali eziningi ezidliwayo khathesi kule debt assumption billions wayo abantu badala izikwelede sezibhadalwa ngabantu. Yile ilizwe bani elisebenzisa imali yamanye amazwe lona linye la industry yalo? Umkhonomi uye yame emalini yethu lokuthi sibe le industry yethu. Konke lokhu akukho ngaze kubotshwa siphatheleni bonke labo bantu abatshintsha imali. Angikholwa ukuthi ilizwe lingavuka ngoba vele labantu ababotshwayo ngabantu abangayisibo. Abanikazi bemali zonezi babasemahofisini basadinga indlela ezintsha zokuthi umshikashika wemali yabo bawenze njani.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDC Alliance selilandule imbiko ethi selivumelane labeMDCT ukuthi basebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo. Lembiko ibisithi amabandla omabili azavumelana ukuthi kukhethwe ilunga elivela kucele thize elingasoze lincintiswe ngabelinye ibandla. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Abantu beMDCT labo okukhulunywa ngabo kabekho. Ngingababala bangagcwali isandla esisodwa engibaziyo abantu engithi ngabe MDCT kabekho. Leli bandla alilabasekeli, alilabalandeli. Bakhona nje ababili abathathu abesaba ukuxotshwa ekhansilini labesaba ukuxotshwa ephalamende ababalandelayo bathi hayi thina kulungile sesingabakho monzo. Kodwa ngeqiniso ngizalikhuluma iqiniso namuhla, laba bantu bavele ngabantu bethu babhoda ngale kithi babuye bathi madoda siyaxolisa into esayenzayo sase sisaba ukuthi sikhitshwe isinkwa emlonyeni. Kodwa thina sivele singaphansi kwenkokheli engakhulula abantwana beZimbabwe, inkokheli enguNelson Chamisa leMDC Alliance.
Bona abeMDCT khona ngapho esigabeni seMathebeleland South bangena yini ebantwini bedinga usekelo njengalokho esiyasizwe ukuthi lina liyakwenza?
Msakazi labalali beStudio 7, engingakutsho ukuba le mbiko evuke ikhona ebulenjini ngamanga aluhlaza athe tshoko. Akula mhlangano, akula sivumelwano, akula njalo nkulumisano eke yaba khona phakathi kwethu labantu bakaMonzora. Ngamanga aluhlaza, amanga la adalwa ngabantu asebebonile ukuba babalabalandeli, akula muntu ofisa ukubalandela. Njalo sebenanzelela ukuba lalokhu kade bekwenza ukuxotshisa ama-councillors ethu ekhansilini lokuxotshisa ama-members of parliament ethu ephalamende akubasizanga ngalutho. If anything sokubenze bazondwa kakhulu ngabantu ngoba sebechiya abantu abaningi kakhulu eMathebeleland South laba bengelabo abameli ekhansilini lasephalamende.
ungasitshela ukuthi manje umbiko onalo ungabe wenzwe ngenjongo bani, bakhona yini abafuna ukuthi lisebenze ndawonye kodwa inkokheli ingafuni?
Injongo umsakazi yokukhipha umbiko wamanga lo angiyazi, ngeke ngayifakaza, kodwa mangingacabangela ngingacabanga ukuba hayi laba ngabantu asebefuna ukuthi baphenduke ku-MDC Alliance, badinga nje indlela zokuba baphenduke. Njalo ngingakutsho kibo ukuthi siyabamukela kababuye ebandleni labo le-MDC Alliance basebenze bakhulule abantwana beZimbabwe. Iningi bananzelela ukuba uMunzura sebethethwe izanu bafake esikhwameni izanu, sebevele besebenzela imilomo yabo, besebenzela izisi zabo ukuba bagcine bona labantu ababo. Into yabo abayenzayo sebengikhona benanzela abanye ade bebalandele ukuthi hayi linto le ayilali lokukhulu abantwana beZimbabwe, yinto nje ukuthi izanu PF izama ukuphazamisa iMDC Alliance ikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa ukuthi ingangeni embusweni ngendlela eziphansi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance eMathebeleland South. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuthi owake waba ngumphathi ntambo kuhulumende kaMgabe, umnumzana Ignatius Chombo, usesusiwe kuluhlu lwabasolwa ngemva kokuba abatshutshisi betshele inkantolo kamantshi izolo ukuthi abalabufakazi obaneleyo bokumthonisisa ngecala lenkohlakalo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary omutsha uNkosikazi Evelyn Ndlovu ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu. Nginibonga kakhulu ngomsebenzi wenu eniwenzayo. Ustudio 7 finyelela endaweni eyiningi kabi. Siyanibonga kakhulu, engathi inkosi ngaba nani. Nikhule nize nikhokhobe nilapho kustudio 7. Besembulisa nabalaleli bonke emakhaya nemadolobheni nangaphandle kwelizwe. Kona ukulisayo ke ngomdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Engingakho ke lapha ngiphezu kokuthi ngicele kumagumaguma la amagumaguma afuna ukuphazamisa abantu abaqhushwa ngumqondisi moyo. Umqondisi moyo ubasa eKenani, amagumaguma wona asefuna ukuthi manje aphazamise uhlelo lukamqondisi. Siyacela magumaguma, nikezani umqondisi ichance. Lina kunini linikezwa leyo chance bathi lifike phambili before libasa abantu eKenani bese niyabamba abantu inkunzi, basala abantu sebekhala egangeni kungelo ngabasiza. Hayi bakwethu, ake libe namahloni. Iqiniso lonke iminyaka miningi abantu bezama ukulimvotela, yini eliyincede umthwakazi ngayo? Usizakale ngani umthwakazi? Ake lifakeni phambili ukuthi umthwakazi liwusize ngani. Nanko phela ezindaweni eziningi abantu bakithi umqondisi uhambe elungisa lapha lalapha, uyafaka amatshe, wenza yonke into. Nina asikaze sinizwe nikhuluma ngokuthi senenze lokhu nalokhu. Obongayimdala uKhumalo, ngiyabonga.
Hello Studio 7. Yes, siyabonga Studio 7 usizo lesiza lo ngalo ukusilethela ezinye indaba zasekhaya awonke amalanga. Siyabonga kukho konke likwenzayo, mathi uNkulunkulu engalingezelela impilo ngesikhathi zobunzima kunje. Ngicela ukuthi ngeke ngithinte indaba yasekhaya eZimbabwe. Mina okhuluma ngomhlanhla la eSouth Africa Eastern Cape uthi indaba yasekhaya makungatshaywa inja kufihla umphini. I-tribalism yona ikhona, And then thina singamaNdebele ma singasebenzisi ile into ukuthi sivalele impumelelo umbe sivalele ukuthi singabona ukuthi kahle yehle yini ufanele siyenze in terms of ukuthi thina lati siziphucuke singamaNdebele sile problem A1 asithanda ukusizana mina sengiyakwazi lokho sengutrial ngibe lapha eSouth Africa close to 23 years ngila eSouth Africa ngike ngabathatha abafana basekhaya abaqeda isikolo ngibafundisa umsebenzi umfundisi umuntu umsebenzi engakaze ahla abone abe ngumuntu okwalifyileyo ukuthi ayenze umsebenzi akushiye umfundisi umthathe umgibeze all the way from ekhaya umlethe eSouth Africa umfundisi umsebenzi athathe uludumo akushiye abantwana abafana basekhaya abasakhulayo abazame ukufunda abazame ukufunda sithuthukisane banengaba abantu abasekhaya abaku-diaspora abasemazweni abalamakhampani abafana nami sinakho ukuthi singabafundisa abantu abafana basekhaya babuyele beplanta back ekhaya njengoba lathi sikwenza kodwa ma bengathathwa loduma ma bengaphaphi ma befike emazweni kabesifundeni singizuze ulwazi before usiphethe sigijimisane lokuthi sifuna imali but iproblem ukuthi ma umuntu ebona umakhelwane hamba nge-BMW nge-Mercedes Benz ufuna uthathe i-shortcut That is not life. Ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo.
Angiyezwa nje abantu bekhala ngobandlululo bethu umqondisi muyo ulobandlululo. Kodwa usho ukuthi akekho umuntu wesiNdebele oyibonayo lento le ekhulunywa ngumqondisi muyo. Mina ngazi ukuthi khona umuntu osola lo muntu uthi usola umqondisi muyo ukuthi uyenzeni ngoba lo muntu uzama ukulungisa into esegcekeni ebonwa ngobandlululo. Kumbe ezikolo zakibo ubona kufundiswa bani ngoba izikolo zonke kugcwele amashona. Ngoba ngiteni niyabhekisisa la seBoreni lapha akekho umuntu esiNdebeleni odlalela amathimu esishoneni why shothi abe kwabafoto abakwazi ukudlala ibhola ukuthi bengasuka bedlala emathimu asesishoneni angithi yobuntu ivele lobandlululo olusegcekeni ukuthi abafoto besiNdebeleni vele akula mtwana esiNdebeleni vele osuka emathebeleni esiya eHarare esiya emsebenzini kodwa bona basuka eHarare besiya emathebeleni so into abayisolayo abantu yini ngoba evidence yavele ngisho la seBoreni ebholeni linyawo
Salubonani ku Studio 7. Ngithanda ukuthi ngiqhuqhuzele kakhulu ebantwini besiNdebeleni ukuthi bonke bevaccinate sidlule kule nto yama lockdown. Wonke umuntu azithole evaccinated. Singabi yilabani abantu abazithi bona bahlakaniphile kodwa bengahlakaniphanga. Sesikubonile isikhathi eside kakhulu into yabantu abahlakaniphileyo kodwa kungabonakali ukuthi benzani.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi eleNorth Korea likhanya selizimisele ukukhulumisana lamazwe omhlaba ngaphandle kweMelika. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso ye-World Food Program isiveze ukukhathazeka ngendlala esigxilile esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleCongress izolo lamukele ubufakazi obuvela kowesifazana owake wasebenzela inkampani yeFacebook yena okhudazele lidale ukuthi lingenele lilawule indlela lenkampani esebenza ngayo ngoba iqhuba inhlelo ezilimaza abantwana njalo eziphehla izondano. Unkosikazi Francis Hogan utshele ikomiti yedale lesenethi ebona ngezokuthengiselana ukuthi linkampani yazimhlophe ukuthi inhlelo zayo zilomthelela omubi kodwa ayizimiselanga ukuthatha amanyathelo ngoba lezo nhlelo ziyilethela imali enengi. Wengeze wathi inkundla ye-Instagram ikakhulu yona elawulwa yiFacebook ilimaza abantwana abangamankazana ngokubethulela imbiko ebadukisayo. Usole njalo iFacebook esithi ilimaza umbuso okhululekileyo idemokrasi eMelika njalo iphehla inzondano ecina ibangela ukulwisana kwabantu ngemihlobo njengalokho okwenzakalayo kwele Ethiopia. Ngokunjalo uthe uhulumende weMelika kumele athathe amanyathelo. IFacebook yona yethule umbiko ngemva kwalokhu ilandula konke okukhulunywe nguNkosazana Hogan. Iziphathamandla zeFacebook zike zamiswa njalo eCongress kunsukwana ezedluleyo zayilandula njalo imbiko yokuthi linkundla iqhuba inhlelo ezilomthelela omubi ebantwini ngoba igijimisa imali. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Eqinisweni inkomo iFacebook ayilandaba lokuthi uZulu uphathe kanjani ngembiko eyibala kuFacebook. IFacebook igijimisa imali kuphela. Iqiniso esivuze sibelazi singaziduduzini ngokuthi iFacebook iyenze kwabalula ukuthi sixhumane njengesihlobo sidinga abangani abatsha. Yebo ikwenze lokho kodwa isiqoqela sayo ikudinga imali. Badinga njani imali? Ngokuvumela imbiko ethize ukuthi njani ibe khona kuleyo platform yayo. Kukhetho oludlulileyo bathengise information yabantu amabizo abantu ku-Cambridge Analytica. Cambridge Analytica yavuka i-analyze ukuthi okay number abantu abaku-Facebook iminyaka engayo ngaka bazavotela uzivana zavotela uzivana. Bethengisa information yabantu. Ethiopia kuyaliwa kuliwa ngendaba ezindimi. Kusetshenziswa iFacebook ukusakaza leyo mbiko. Bayakwazi lokhu akulanto abayenzayo. Kungani bengathathi izinqumumbe imigomo yokuvimbela lokho ngoba kubalethela imali. Bonke abantu bayakwazi ukuthi nxa sifuna information ukuthi igarisi uhlangana ngapi kulo uhlasola ngapi siya kuFacebook. The more abantu beyivakathela iFacebook lama page ngibo imali. Ama Rohingya abulewe eMyanmar iminyaka emine edlulileyo 2017 lapho I think ye genocide. Imbiko yokuthi ama Rohingya abulawa ibisakazwa ngapi kuFacebook. Namhlanje International Criminal Court of Justice yacela khiphani amabizo abantu abesebenzisa iFacebook uqhuba le mbiko. IFacebook iyala ithi is privileged information. Privileged kanjani khona sokulabantu abafileyo ngokusebenzisa iplatform yenu ukusakaza imbiko yenzondo.
Bakhona abathi ngumbono omubi ukuthi inkampani le ilawulwe nguhulumende njalo bathi amankampani amakhulu kanje ikakhulu lawo asemsebenzini yokuxhumana kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku kumele azilawule phansi kwalokho okuthiwa yi-self-regulation ngesiNgisi. Ungathini ngalokho?
I-self-regulation kunbe ukuzigoqa kwamakhampani lawo amakhulu asakaza imbiko ligama elihle, umbono omuhle, i-concept enhle ukuthi hayi lina sebenzanini kodwa libe lizikhuza ukuthi asenze lokhu lalokhu lalokhu. I-concept enhle lathi njengabona izindaba sihlala sikhala ngakho ukuthi hayi thina sifuna uhulumende ahlole ukuthi sisebenza njani kodwa thina sodwa nezindaba sinjani singazi self-regulator sifume ama-organizations asihlolayo dai lapho usuphambanisa nkomo usakaza usakazi kanje uphambanisile ixolise uba uzivane iconcept enhle kodwa ukangaki sikwenza khonoko kanengi sisephula imithetho efakiweyo sesicatha ngokuthi hayi thina vele sifuna iself regulation. Alright sisuke kubona izindaba nankama kampani lamakhulu asakaza imbiko o Twitter o Facebook o Instagram njalo njalo indlela asebenza ngayo asebenza angani yibo othixo akula muntu obabuzayo benza intando yabo ngoba bakhulu kangawo kunje nje izolo iWhatsApp ingasebenzi leFacebook leInstagram inkampani yone umhlaba wonke wama stand still. That's how influential and big these companies are. Bese kuthiwa asifuni uhulumende ahlole ukuthi isebenza njani, hayi kuyingozi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liya kulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi emandebeleni kukhetho oluzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.